ube kuhle empilweni yami izothaba tu hambo lwami isome mahlale nami awukaze wangehlulele empilweni yami ube kuhle empilweni yami izothaba tu hambo
Long as kiss give me le manyo rapo pocharu.